umsakazi lapha kwelakithi eMathebeni South. Umumo wezombusazo awukho mnandi, abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo eliziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF siyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC, Citizens Coalition for Change, elikhanya silithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF sikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMathebeni South, kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMathebeni South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni, lemafonini, lakubomabonakude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphi langaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela enyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase, ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okhulumayo ngomumo ukhona ngapha?
Lakho lokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano, ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMathebeni South, abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo, ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijeneni izwe. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo utense xa ngingasebenzisa ibala lesikhiwa. Umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa, abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMathebeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethile iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.